Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande obese pha indaba ngolimi lwesishona lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 20 Mbimbitho 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kumi manzonzo kwele South Africa namuhla njengoba kulilanga elathiwa uZulu angene ezidaladeni etshengisela phezu kokusilela kwamandla kagetsi lokunye.
Njalo unabalandeli kakhulu abayintsha, intsha futhi lena ehlukunyezwe kakhulu yikusweleka kwemisebenzi.
Ababalisi bathi bahole inhlamba ngoba uhulumende engebengezelelanga iholo lanxa ezinye izisebenzi zakhe zithole iholo elithe xaxa ngeviki edluleyo.
Inhlamba ebuhlungu ngoba bebekhangelele ukuthi uhulumende oza engezelela iholo labo njengalokhu ebesekuzwe izisebenzi zesibuthweni, izisebenzi zesipholiseni.
Ibandla le-CCC lithi liyenelisa ukwenza imihlangano yebandla engayisiyo yomphakathi njengalokho okwenziwe kobulawayo ngempelasonto belomkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa.
Kuyahlupha ukuthi thina hlano kwethu emalokishini ngoba into esivamile kulezi nsuku ukuthi abezano bahlanyela abantu babo phakathi kwethu.
Umongameli Mnangagwa uphe isonto ye-St. Joseph eKezi isipho semali ezinkulungwane zamadola ezingamachumi amahlanu $50,000 lezimota ezimbili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kumi manzonzo kwele South Africa lamuhla njengoba kulilanga elathiwa uZulu angene ezidaladeni atshengisele ngokusilela kwamandla kagetsi lokunye ngumkhokheli webandla eliphikisayo ele-EFF umnumzana Julius Malema. Ele-South Africa bese licitsha amandla kagetsi okwamahola amaningi kakhulu ngelanga, kodwa kusukela ngolwesihlanu kubikwa sokungela ubunzima okade bufana lensuku ezedluleyo. Izolo ebusuku abalandeli be-EFF bese beqalile ukungena ezidaladeni betshaya itoyitoyi e-Eastern Cape. Ngalokho amasosha kunye lamapholisa asekusimo sokuvikela ilizwe ngamandla njalo agcwele indawo zonke ezidaladeni. Imigwaqo kwezinye indawo ivaliwe, amapholisa efuna ukuvimba ukutshengisela lokhu. Kambe kuzahamba njani lamuhla? Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kumele okuqala nje sikwazi ukuthi liqembu lesithathu ubukhulu lepolitiki la eSouth Africa. Njalo unabalandeli kakhulu abayintsha, intsha futhi lena ehlukunyezwe kakhulu yikusweleka kwemisebenzi. Lokho nje kukodwa sibona ke enawo amandla ngoba phela abantu abasha ngabantu abakhuthalela kakhulu izinto ezifana nazo lezi zamamashi nani ukubhikisha. Siphinde sithi indlela uhulumeni we-ANC okhanye esukuma ngayo ethinta zonke izinhlaka zikahulumeni ukuthi ziphakame ngokwemkhakha yazo yokusebenza. Ngoba izolo kumabona kude sibone nje abaphathintambo abaningi amaminista ekhuluma ngabazokwenza kwi-strike lesi esingasho nje futhi sithi kungokokuqala ukuthi sikubone kwenzeka. Lokhu uhulumeni ka-ANC singasho sithi thina utshengise ukwethuka okumangalisayo nokuthi angathi uyahlukumeza amalungelo edemocracy entando yeningi ngoba ngendlela abakhulume ngayo ukuthi emaphoyiseni kuhle kwabizwa nalabo kade bethethe ilive nalabo kade bethethe ilive yokugula nalabo abatrenayo uthiwe bonke bazobe besemsebenzini beqaphile kwaze kwashiwo futhi ukuthi abangasoze babuye noma abazofika abazophuza ukufika emsebenzini ukusho ukuthi bazojeziswa lokho nje kukodwa kusibonisa ukuthi uhulumeni kakhongolose wethuke kakhulu ngale march ekamalini kuyikwethusela ukuthi abantu besabe ukusingenela le strike futhi sizakhumbula ukuthi EFF ayihambi yodwa kulolu gwamando elibizayo inhlanganyela yabasebenzi i-federation i-SAFT eholwa unobhala uvavi nayo imemezele ukuthi abasebenzi abangaphansi kwayo bazalungenela lolu kwayimbo federation ke le elandela ubukhosathu ngobukhulu lokho ke kuyasibonisa ukuthi akuzu kuba nje into encane lesikhuluma ngayo ubeka udlebe lwakho phansi kuyabonakalisa ukuthi i-strike lesizoba sikhulu okumangalisayo
sizwa kuthiwa abachayeli bamatexi labo bebesithi abasoze batshengisele kodwa sebethe labo bazangena esitaladeni kungakutshengisani lokho
ekuqaleni babugandi inhlangano enkulu yosomatekisi beyishila ukuthi bona abazi ukungenela lolugwa imbololo kodwa ke ukushintsha kwabo kuyasibonisa phela isikhathi esiningi amatekisi uma kune strike efana nalezi avamise ukulinyazwa ngoba angithi yiwo athutha abantu so ngicabanga ukuthi bacabangele amalunga abo ukuthi imoto zabo zingathola ukulimala ngoba vele okuzokwenzeka ukuthi noma ngabe laba bagqugquzeli basi strike bethi sizoba nokuthula bekhuthaza futhi abantu ukuthi bengangeni bebethathe eitolo konke lokho kodwa ke okungenzeka ukuthi akusoze kube khona zingaba khona izehlakalo lapho ukuzoba khona ukungqokuzana phakathi kwaba bamash laba namaphoyisa uma kwenzeka lokho kungenza ukuthi ukungqokuzana lokho kugcine sekuchaphazela kakhulu nakwezinye nakweminye imikhakha.
Alo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ocubungula izombusazwe ubexoxa icingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ababalisi bathi bahole inhlamba ngoba uhulumende engabengezelelanga iholo lanxa ezinye izisebenzi zakhe zithole iholo elithe xaxa ngeviki edluleyo. Ezinye izisebenzi zikahulumende ezibalisa abezempila kahle abakubutho kunye lamapholisa bangezelelwe iholo labo ngeviki edluleyo okwenza ukuthi iningi lithole amadola emelika angamakhulu amabili lamachumi amahlanu US$250 kwengezelelwa lengxenye eholo ephiwa ngedola leZimbabwe. Kodwa amatitshala bathole yonale abavele beyithola nyanga zonke iUS$200 kuthi ingxenye abayithola ngedola leZimbabwe yala ilokhu injalo. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ababalisi kuvuke phele bathole inhlamba. Inhlamba ebuhlungu ngoba bebekhangelele ukuthi uhulumende uzayengezelela iholo labo njengalokhu ebesekuzwe izisebenzi zesibuthweni, izisebenzi zesipholiseni zikhuluma ngokuba zithole imali ethe xaxa. Thina njenge-athuzi esifuna ukuqala sikuqondise ukuthi asikhangelelanga uhulumende ukuthi asengezelele iholo. Sikhangele ukuthi uhulumende asinikeze iholo elisilingeneyo esithi nxa sikhangele inswelo zethu sibone ukuthi lizasenzela ngcono. Ngokunjalo iholo silikhangelele ukuthi uhulumende asinikeze lona $1,260. Kusethusi ukuthi uhulumende ayenze njengendlela ayenze ngayo. Uvele usiqophile kule njongo ngababalisi. Kumgceke nxa ukhangela iholo lababalisi uliqathanisa lezinye izisebenzi.
Njengoba sisizwa kuthiwa lilinde impumela yomhlangano ozaba khona, ungasitshela ukuthi kuyini elikukhangeleleyo?
Eqinisweni thina njengababalisi ikakhulu njenge-athuzi le movement ehamba ngaphansi kwe-athuzi i-teachers for $. Kusela lutho esilukhangeleleyo olutsha kumpumela ye-NJNC. Okumele sikubeke mgceke ukuthi i-NJNC isiyehlulekile, uhulumende useyehlulekile. Ngokunjalo ababalisi ngaphansi kwe-athuzi le movement yethu i-teachers for $ sesizinika umlando wokuthi thina sizidingele i-1260. Lokhu sizakwenza ngokuthi izikolo uhulumende esebenzisa i-SSB uzivalile ngolwesihlanu, zizaze ziyevulwa izikolo sesiphiwe imali esiyifunayo. Esithanda ukugcizelela ukuthi asikhalali imisebenzi, kodwa kasisenelisi ukuya emsebenzini, asisenelisi ukuhamba sichiye imuli zethu zilambile, asisenelisi ukuhamba siyencedwa izakhamuzi emakhaya ngokudla, asisenelisi ukuhamba sinqunu. Uhulumende konke lokhu kungumlando wakhe, nguye osedale ukuze sifike kule sisime sisithi thina asisenelisi. Ngokunjalo akula, ngifuna ukugcizelela kulokhu, akula mpumela esiyilindeleyo ngoba kuvele kakula ngxoxo. I-NJNC lohulumende sebehlangane amahlandla amane kungaphumi lutho. Pho kuyini okumele sikulinde? Silindeni? Thina sitshengiswa ukuthi vele akula muntu osinakayo. Sesisebenzisa isisekelo sombuso section 65 osinikeza igunya lokubhikitsha, osinikeza igunya lokungayi emsebenzini nxa sibona ukuthi abantu kabafuni ukusinikeza iholo lethu elipheleleyo elizenza
lo ke ngumnumzana Themba kuye moyo, isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ, ubexoxa icingweni le-Studio 7 eselubhane.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Umkhokheli webandla le-CCC umnomzana Nelson Chamisa ubekubulawayo ngomgqibelo emhlanganweni labalandeli bebandla beqoqa umkhankaso okhetho oluzayo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi leli bandla likhala ngokuthi liyavinjwa ukwenza imihlangano lomphakathi. Sixoxele isikhulumeli saleli bandla kobulawayo omnumzana Swithan Chirowotsa, saqala ngokumbuza ukuthi sebevunyelwa na ukwenza imihlangano.
So nxa sihlanganisa idola phana abantu bengakwazi ukuthi hayi ngamalunga wodwa yombeni izisebenzi ama-champions awe-Citizens Coalition for Change, nxa lokho kungachasiswanga kusuka kube angani sokule democracy, angani kukhululekile lapha ezweni. Hatsha kukhululekanga. Lokho amapholisa ala khona lapha kubulawela kwezinye izindawo yikuthi inkokheli ze-Citizens Coalition for Change zihlangane lomphakathi. Lokho yikho kwaliwa ngamapholisa besetshenzi iswa zinkokheli zezanu PF. Ngakho ke sibona ukuthi leyo ICO democracy, sibona ukuthi kubandezela abantu, kuncindezela abantu, ICO esavumelana ukukhona thina ukuthi kuzakwenzakala kwelethu ilizwe. Thina sifuna ilizwe elikhululekileyo ukuthi ibandla amabandla wonke ayakwansi ukuthi ahlangane lomphakathi sikhathi befuna. Hathi ukuthi sonke isikhathi uhlangane kwethu kube into esiqhutshelwa ngamapholisa. Angani sonke isikhathi sokumele kube amapholisa asizwele usizi ukuze thina silangane? Hayi, lokho sibona kuyinto embi kabi.
Manje ngokubona kwakho kutsho ukuthi imihlangano elizenzela yona lingelili bandla kungayisiyo yokunxusa umphakathi iyaphumelela na
kuyahlupha ukuthi thina hlanu kwethu emalokishini ngoba into sivamile kulezi insuku ukuthi abezano bahlanyela abantu babo phakathi kwethu kuyokuthi amapolisa la asebenza nsitha labo sesike sabona bezama ukuthi bezenza ngani ngamalunga awe Citizens Coalition for Change bengena emhlangeni uthi nxa usumveza umtshela ukuthi hayi phela wena umela kube la abesekhiphe isithupha sakhe esitshengisa ukuthi yena usebenzela uhulumende abeselethusa phela ngalowo mpholisa umbeni lo osebenza nsitha kumbe laba abagqoka ama-uniform ezetherapy suka kwethu sabantu abaningi khonokho so imhlangano eminingi vele kulezi nsuku siyenzelwe ehofisini ngoba emalokishini ngani kuyasikhathaza siyabe sithakazele ukuthi nxa sihlangana kuhlangane amalunga awe-Citizens Coalition for Change kungabi labantu esingabaziyo kuyokuthi njalo imhlangano esiba laye ehofisini siyancedakala kakhulu ehofisini edolobheni ngoba umthetho uyazivumela ukuthi sihlangane thina sodwa kodwa umhlangano lo okumele labi siyabe sifuna ukuthi unxuswe umphakathi amapholisa akuvalile lokho kodwa uzananzela ukuthi abezanu bona hhayi bahlangana mahlayana vele kungela muntu obalisayo vele mina yake mangali ukuthi bona abezanu bayake be-aplaye yini emapholiseni njengobona umnangagoyena ubekhona insuku ezi-trade fair ehlana labantu ekhuluma into ze politics eze Zanu PF etshela izinduna ukuthi zisupport iZanu PF and so khonokana wenza umhlangano kahulumende awenze owe-party kusithi ukuthi umnanga govele yena usesiba lamarali amaningi kodwa ethi inkokheli umnumzana u-advocate Nelson Chamisa eyaliswa ngamapholisa asebenza phansi kukamnangakho sibona kuyikuncindezela sibona kuyephula amalungelo olu
Alo ke ngumnumzana Sweden Chirodza isikhulumeli sebandla lesisi sikobulawayo. Kusenjalo umongameli Emerson Mnangagwa izolo ubesekhezi eMatabeleland South lapho kade kulomkhosi wokunanza iminyaka elikhulu kwabunjwa isonto yamakholwa isiRoma eSt Joseph. Umnangagwa uphe isonto le imali ezinkulungwane zamadola eMelika ezingamachumi amahlanu, i-$50,000, imota yokuthwala izigulane i-ambulance, lezinye njalo imota ezimbili ezokusebenzisa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternethi lezimlife.com lilodaba lokuthi eSouth Africa liyananzelela incwadi yomthethwandaba we-ICC i-warrant of arrest yokuthi umongameli weleRussia umnumzana Vladimir Putin kumele abotshwe lanxa ekhangelelwe ukuya kweleSouth Africa emhlanganweni wamazwe enhlanganiso ye-BRIC owenzelwa khonale kweleSouth Africa ngenyanga kaNcwabakazi. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Chris Mutswangwa ulandule imbiko yokuthi leli bandla ladlulisela phambili ukhetho lwebandla ama-primaries ngoba kulokudonselana kwamagquku. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani ku Studio 7 ngamukhaseni ngose makuseni aya mina nyaphila ngabanjani abanye ngithi guys let's tell another one about TRIPC party, a new party, new revolution, guys, is a new agenda, is a youth agenda. Go and register to vote and vote for TRIPC. ngalibulisa lonke ngithi lapho elikhona libe kahle lami ngiyaphila madoda noma ungaba sisemakhaya noma ngaba sikuphi let's vote for TRIPS and let's demand our revolution struggle ZANU-PF siyalahla izidingo ebezithathwa ngabazali besiye empini siyalahla iZANU-PF sengabasela sebetshontsha yonke into asivotele ubaba uShamisa sidinga ukhetho olutsha sidinga umkhokheli olutsha sidinga yonke into entsha ngiyabonga
sanibonani Studio 7 abalaleli kanjalo nabasakazi kuStudio 7 ukhuluma ngumthenjwa uNdlovu ngokuzalwa osabeni laphana eplumtree. Mina nginesicelo kakhulu kulamadoda lawo oJoseph Chuma nabo Believe Gawule abahlezi besiqambela amanga lapha kuStudio 7 besicela ukuthi basikhuzele abantu bezani laba abathi nxa kuregistra abantu lapha kuma-registration centers njengoba kuregistra for izek babakhuze ukuthi abasuke laphana kuma-registration centers. It's illegal ukuthi bathathe ama-serial numbers abantu abaregistrayo bababuze ama-address nama-phone numbers. That is intimidation. So yo nje into esikhala ngayo besicela ukuthi election le ezayo ibe free and fair abantu bangayithuselwa ama serial numbers lana ayenza abantu bengabe comfortable benza abantu bangakhululeki besicela nje ukuthi bakwenze khona lokhuyana instead ukuthi basiqambele amanga everyday lapha ku Studio 7 sicela ukuthi balungise leyo nto lamaphoyisa besicela ukuthi iZRP isisebenzele ilungise leyo nto leyo ikhiphe bonke labantu bezana bakuma registration centers ngenxa ukuthi benza into engekho emthethweni nezekho kufanele ukuthi ibe lezwi ngalokho asifuna ukuthi next time also ochigumba lapha bese be announce ama election engathi uthi election ibikahle kanti abantu bezani babhizi bayithusela abantu kuma centers lapha besicela nje ukuthi basenzele ngale yondlela ngiyabonga
Studio 7 Studio 7 ninja nonke olwingelela uchuma plan to come plan ela kakhulu abantu benanzelele iZANU-PF iZANU-PF ngicabanga ukuthi sonke sifuna ukuvotela iqembu elizawina kodwa iZANU-PF ngoba iyaroba singisho mina ukuthi iZANU-PF ngenzeke ibise robile already la ikhona vele iZANU-PF isiwinile already into leyo ake siyifihle ngoba yenzeka every year yabonga
Studio 7 linjani thina sifuna ukudubeka lapha kobulawayo la akusahambeki emagangeni lapha sesihamba sinyathela inkuba abantu la akulamanzi ibulawayo yonke akulamanzi ngapha ispecial kuma Western suburbs then ugethi uhamba nsuku zonke ngapho 5 beke waqalisa indaba yeregistration nje uhamba nsuku zonke ngama 5 so into le yenzisakala ngabomu amagethi bacitsha ngabomu ukuthi le youth engakaregister ningaregister ngoba village obvious ukuthi izavotela ba okwesibili la iCCC yakhona eyona ebusibulawayo iyehluleka nanku siyahlupheka abantu abake babone ukuthi abantu beharareville abala interest lathi akulamuntu even okhomenta ngokuthi amanzi wayengekho cela abantu bake bafunde bavotele umthwakazi this time sizazilungisela into zethu konke sizakulungisa siyabonga
Studio 7 sanibonani basakazi nabalandeli bakho hayi mina Studio 7 ungathi usuyangixaka mina akulalanga kungakhulunywa nge-CCC lezano zombili nje yizo ezikhulunywayo kuphela amanye amabandla akithi labo zaphu labo MRP akukhulunywa ngabo ngitsho nje kuphawulwa nje kuthiwa kufaka umubono kubizwa abantu be-CCC labezano hayi Studio 7 ukukhululeka kwakho mina sengathi kuyangixaka mbijani asazi njalo ukuthi abanye bakubona kanjani kodwa mina ngibona sengathi ulokufeva nje uhlangothi oluthize sicela nje wonke amabandla waphathe ngokufana if kule nto kumele kukhulunywe ngayo unikeze wonke amabandla ithuba lokuthi lawo aziphawulele ngaleyo nto hayi ngiyabonga kuleyo ndawo
yebo basakazi bami abathandekayo bonke be-Studio 7 hayi ngithanda ukubonga impela kulokhu elinokusiphathela khona-ke kodwa iproblem nje sisuke sibe nayo la mina ngila ehobhodo eplam sile problem enkulu kakhulu abantu siyahlupheka kakhulu kabi la inkulumo le ekhulunywa ngokugawula esikhathini esiningi ifaka laka ibuye ifake ubuyanga ibuye ifake okuhlupheka okusezingeni eliphezulu kakhulu okokuthi abantu abangabe behlala endaweni yabo bese bebonakala behlupheka ngalolu hlobo lusizi kabi lolu olusuke lukhulunywa ngokugawule ngesikhathi esingafanelanga ngiyabonga nami angifuna ukuthi ngizazise igama ngiyabonga ngila ehobhodo
ndivuka njani ku-Studio 7 7 salubonani ku studio 7 abasibalela indaba ezinhle ezirachisa sibanda bonke ngabaqambanga mabiso lokhulumayo ngomzinga yedube wecholo choko machudi lako mazivisa ngicela lengijulisele lumlayezo ngidinga ubaba wami uFrancis Dube ngethukana laye ngo 96 siselubanda lubanda emkhombo ongabe emasi bengicela engincede ngobaba wami mina ngizalwa ngumathuma elubane eShabuko ndaphi ongabe emazi uFrancis Dube ophuma etsholotsho komazibisa umajudula ngicela engibambe kunamba ezithi plus 2671668430 ngeze kutswana bengicela engibambe ngizaziphinda futhi plus 2671668430 bengicela lincede siwa amahlabezulu ongabe emazi engithinte enambeni zone zengizikhumbileyo imunzi ngayiduke wakumajudula kumazivisa kwele tsholotsho mphuma komvundani kulapho aphuma khona ubaba ongizalayo sengike ngahamba khona ngale ngathola udade wabo labo bangibuza ngobaba ongabe emazi bengicela engincede bantu benkosi ngiyabonga
ninjani nibalaleli labasakazi ayi siyabonga Studio 7 elisiningayo nomlanke sizokumthakazelela kakhulu noma ukhuluma indaba ezeqiniso mina engikhulumayo ngoqhubekani ngokusuka ngisukela ubhane esigabeni sesilwane analokudana kakhulu nokukhathazeka umbuzo wami kakhulu ngiqondisa kugawula ukuthi kanti why bona bezana u-p f kumuvini ma kuthiwa bawonile awukwazi uzevini one time kuwe kuthiwa kubotshiwe umuntu wezana u-p f uwonile kubotshwa abanye amabandla yibo kuzwakala kuthiwa babotshiwe bona ikuthi bayenza kahle bengabotshwa bekona kangakeli izweni kodwa ngeke uzwe ukuthi kuthiwa ubotshiwe hhayi amapholisa eZimbabwe please ayekele ukusihlukumeza hhayi ayekele sibili ukuhlukumeza abantu asazijona atholani okukhulu iphathi yezano le iphathi engcolile ayiphathi gawula iphathi yena hhayi izano sibili singcolile sibili sizalwe izano vele siyazi ukuthi idume ngokubi lamanje lokhu idume ngokubi awugxolo bantu sukwanele
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Kwezemelika, wayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Mike Pence useze wachothoza wayengumongameli umnumzana Donald Trump. UPence ngomunye laye okuthiwa uzancintisa isikhundla sokuba ngumongameli kukhetho lomnyaka ozayo. Wayekhona esigodlweni seCapitol nyakenye abasekeli bakaTrump baze bangene ngamandla befuna ukuthi kugenqulwe impumela yokhetho. Sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Busanintini uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo siyabheka ukuthi u-2024 sezafika njalo ama-elections sezafika lapha e-America. So ama-parties amaningi ama-candidate amaningi asezama ukuthi ezidifferentiate bona kwamanye ama-candidate. So okwenziwa Pence owayengu-vice president ka-Trump usetshengisa manje ukuthi yena wehlukene kulo-Trump. Uyakwazi ukuthi u-Trump uzaba ngenye i-competitor yakhe during ama-primary ama-Republican. So kuqakathekile ukuthi yena atshengisele abantu ukuthi wehlukane ngani lo-Trump. So sizabona khathesi sivuma izono zika-Trump ezika-January 6. Siyazi ukuthi u-Pence was one of the victims abantu abangena esigodlweni ngoba wayenguye owakumele esatisfy amavoti. So uPence waba kuposition ecompromise kakhulu wayengalimala. So kodwa isikhathi esiningi simbone ekhuluma kodwa eziluma ulimi obengakhulumi konke okubi ngoTrump. Kodwa simbonile recently usephuma sibili usechothoza uTrump ngokwenzakala mhla kaJanuary 6. So lokhu sokuyi-strategy really ukuthi yena atshengisa abantu ukuthi yena wehlukile kuTrump. Ngombono wami mbonangani kuma-Republican primaries ama-Republican nxa efuna i-candidate enganelisa ukuthi ukuthi imelane lo Biden kumbe le candidate yama Democrat. Umuntu onjengo Pence ngumuntu ongani kuthiwa ulesithunzi. So mbona ngani ule chance xa ukuthi ama Republican esedlulile ku Trump. Ngombono wami mbona ama Republican amaningi asefa ku Trump ku rearview mirror sekhangela phambi. So ngibona ngani u Pence ule high chance ukuthi abe yi candidate yama Republican ezahlangana le candidate yama Democrat, whether kabe ungu Biden webe phendula kumbe kuzaba lo lelinye itikiti elehlweneyo. Ngombono wami ngibonani uPence uzapha ama-Republican i-better fighting chance than ukuthi belethe uTrump njalo njalo. Yeah.
Lo ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe wele Melika obesikhuluma la ecingweni ekhona pha eNew York. Esidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gandhi, asidibane njalo kusasa esikhathi sinye kumbe ngo 7 ntambama lamhlanje.